Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga alivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 26 Ncwabakazi 2020 uChrist Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulabantu abalijumi lanye ababulewe ngumkhuhlane we COVID-19 elizweni izolo.
Lapha eHarare uyabona abantu ngabalandeli amanyathelo eWorld Health Organization even ekahulumende.
Unobhala obona ngenhlelo zebandla lezanu PF umnumzana Victor Matemadanda wenze ukhetho lokudinga inkokheli yebandla kobulawayo kwakhethwa umnumzana Obedine Singo njengosaphethe isikhundla sikamgcini isihlalo.
Ubulawayo is a metropolitan province okusho ukuthi ugoqela abantu abathiyetheneyo abaningi abavela ezindimini ezithiyetheneyo.
Ugatsha lwezemfundo lulandule imbiko ethi izikolo zizavulwa ngeviki ezayo ngolwesibili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Balichumilanye ababulewe ngumkhuhlane we COVID-19 elizweni izolo. Ugatsha lwezempila kahle luthi abalichumi babantu laba ngabe Harare kuthi oyedwa ngovela isigabeni seMashonaland West. Lokhu kukhuphule inani lasebebulawe ngumkhuhlane lo eZimbabwe laya kukhulu lamachumi ayisithupha lasithupha 166. Ababanjwe umkhuhlane lo izolo njalo balikhulu elilamachumi amabili lasithupha 126 okukhweze inani lasebefunyenwe bele coronavirus selokhu yaqala elizweni laya ku 6196. Asebesindile labo bakhwele ngabalichumi lanye izolo baya ku 4961. Ummeli weSouthern eHarare umnumzana Peter Moyo utshele untungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi okwenza iCOVID-19 imemetheke ngamandla elizweni ukuthi abantu abaningi abalandeli iziqondiso zokuzivikela.
Abantu bayafa khonapha eHarare uyabona abantu ngabalandeli amanyathelo eWorld Health Organization even ekahulumende ukuthi khona abantu kufuze lihambe njani ngathi semsebenzini. I-social distance ivele kayikho khonapha emabhansini wona la amazuphu uyathola abantu begcwele uye empari laphayana kugcwele abanye abantu ngabakathathi umkhuhlane low seriously ngoba babone ngathi kumbe abantu bayadlala kuyabe sokuthi sokuyenzakele emulini yikho lapho abantu abakuthatha khona serious. Ngikhuluma ngiseze nje mina constituency yami kufe abantu ababili nyangawo umkhuhlane wona lo uyabona abantu bebuya emfeni kwaphana bebingelela nabesezani babezifupha ukufaka amamaski lawo izidakwa lezi ezekrango bavele kabafaka abamaski bayalahlela kachana. So into ezisubuhlungu kakhulu mnumzana abantu kabazwisisa umkhuhlane lo babona ngathi kumbe ikudlala kodwa nxa uke usukubonile thina nje konapha sikhuluma sisenze nje kuParliament kuba nje abantu abaningi kakhulu eParliament uminister uzowafa. So ayisonto yokudlala ngayo abantu kabalalele ukuthi kona nxa tatu amanyathelo ukuthi abantu bahambe ngale indlela balandele konoko lokho abakuyenzayo kathesi hayi akulunganga.
Emabhasini ikakhulu abantu bakhala ngokuthi kulokuminyana okukhulu okungaba ngokunye okwenza umkhuhlane lo umemetheke. Njengamalunga edale leParliamente kukhona yini elikwenzayo lani ukuze libone ukuthi ukuminyana lokho kuyaqedwa njalo kwenqatshelwe ukumemetheka kwalomkhuhlane?
Yona linda bayezuphu kona le iyahlupa ngoba abantu yathola beminyene ebhasini khonapho kathesi sokusila bemichova sebebuya ngudlu bethwala abantu bengalandele la manyathelo. Ngitsho enye into esizisa ubuhlungu thina sawukhuluma lapha kuParliament sathi hey kuma kwethina njengemembers of parliament kuma constituency yethu ngabe sikumatimu nolalawa e-COVID kodwa ke uyabona ukuthi khona abantu laba basikhokhelayo angazi ingqondo zabo zinjani kumbe babanjani bathi kuthiwa khona hayi sizali sitshela liyasitshela sikhathi bani umkhuhlane lokho ubulala abantu so siyaziyenzela konoko esingakuzama ukuthi sikuyenze singacela okubili ebantwini abangaqinceda kumbe ama sanitizer lathi siwaphe kodwa ke ungakhangela kumalokishi lapha hayi vela kulandelwa lokho mnumzana ngitsho silele obunye okumangalisayo khonapha singaqalisa ukuthi sife sibili siyaphalana siyafa siphele nya
umnumzana Peter Moyo ngummeli weSouthaton edalele ephalamende ubexoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7 eseHarare. Unobhala obona ngenhlelo zebandla lezanu PF umnumzana Victor Matemadanda wenze ukhetho lokudinga inkokheli yebandla kobulawayo kwakhethwa umnumzana Obedin Singo njengosaphethe isikhundla sikamgcini sihlalo. Kukhethwe abantu abalichumi abaza kuba bephethe umsebenzi okwesikhatshana. Kodwa kubikwa kulabanye abathi izikhundla eziningi ziphiwe abantu abangadabuke esigabeni. Kodwa isiphathamandla sebandlaleli umnumzana Joseph Chuma utshele iStudio 7 ukuthi lokhu akusilo qiniso.
Bona labo bantu yibo okuthiwa kona bazangena ku-interim committee ezabe ibambe ubulawayo kuze kufike ilanga lapho okuzaba khona lo khetho khona olweprovinsi epheleleyo. So lapha kobulawayo silamalunga angu-25 ayiwo azabe eku-interim committee leyo ezabe idonsa ubulawayo kuze kufike isikhathi sokhetho. Ukuthi bayahlala isikhathi esingakanani akwaziwa muntu. Okunye lokho futhi kubangelwa yikuthi njengoba likwazi sonke siphansi kwomkhuhlane lowo umvalele endlini COVID-19 owenza ubana singakwazi ukubuthana sibaningi. So bekungasoze kuyenze ukuthi kube le provincial election ngoba leyo iyabe sigoqela abantu abaningi abagoqela ama districts even ama cells awe party nokukhokheli bonke. So kusuke kube sokusiba labantu abaningi kakhulu. Ngakho ke bakubona ukuqondela ukuthi okwakathesi njengoba salisana lomkhuhlane lo owe COVID-19 akube ke le interim committee le elabantu abangu-25 abavela kuma districts.
Akula yini ukukhonona ukuthi amagama amanye siwabonayo lapha ngani ngabantu abavela esigabeni seMashonaland akula yini abakhalaza ngakhona lokho njalo ungathini wena ngodaba lona lolu olokukhethwa kwabantu abavela kwezinye izigaba besizothola izikhundla khonapho kobulawayo.
Ubulawayo is a metropolitan province okusho ukuthi ugoqela abantu abathiyetheneyo abaningi abavela ezindimini ezithiyetheneyo. Silabo abantu abesindebeleni, silabo abantu abanye abashoneni kodwa abanye abazalula khonapha bakhulela khonapha abanye bengakwazi lokufika emakhaya abo khonale esishoneni asevele sibeyakhele ngapha abanye sebe-recycled kubontaba zinduna kubonyamandlovu kubobubi lapha endaweni ezithiyetheneyo. So laba abantu laba sokufana lokuthi sebengabantu abe khala. Ngakho ke akula umuntu ongakukhonona njengoba ngithilo leyi interim committee and kukhethwe abantu abavele babekhethwe kuma DCs ngemuva le. Ngakho ke ngabantu esikwazi ukuthi bebevele bekhona ngapi emhlanganweni. So akula into engamangalisa njalo engavusa ukubana kube lo muntu osekuqasa ukufaka indaba zomkhetho abatshabe lezi azingeni ndawo la. Kuzabuya isikhathi sokuthi kuza kushiwo ke wona hayi sokukhethwa ke iprovinsi egcweleyo. Lapho ke yikho lapho sozabuya ke abantu bechechene bevela endaweni ezichechene njalo. Thina ngapha asikhangeli ngobuhlobo ukuthi lo lishona lo lindebele lo livenda, sikhangela ngokuthi wona umuntu lo umntwana nomhlangano na njalo ubesemhlanganweni okwesikhathi esingakanani ukubana avunyelwe ukuthi ancintise ekhethweni le province.
Umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezano PF ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Ibandla le-MDC Alliance lithi abantu bayagcwala emahofisini alo kobulawayo kusukela kunsukwana ezihanda kwedlula bekhalaza ngokuthi bengenzani ukuthi amalunga ebandla le-MDCT angathathi izikhundla zalabo abaxotshwa edalele ephalamende. Inhlanganiso yebona ngezokuqutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC ithi umkhokheli weMDCT uNkosazana Dukuzani Khuphe ukhangelelwe ukuphindela edaleni lephalamende ukuba lilunga laleli dale labanye bakhe abalichumi lane. ngokunjalo izek isithe abalesizathu sokuthi abe MDCT bangangeni kulezi zikhundla kufanele bazise inhlanganiso kungakedluli iviki. Ababe phethelezi zikhundla labo abavotelwanga kodwa bakhethwa libandla labo ele MDC Alliance. Isikhulumeli se MDCT umnumzana Khaliphani Phugeni usanda tshela lumsakazo ukuthi engaba khona oza khonona kuzek akulandaba ngoba bazakhetha omunye njalo ukuthi angene kuleso sikhundla esiyaba sikhulunywe ngaso. Okunenga lolu daba sikuzweni kungxoxo osithandekile emhlanga we Studio 7 ayiqhube lo mnumzana Sridhan Chirowoza isikhulumeli sebandla le MDC Alliance kobulawayo.
Namhlanje bekuyisiphithiphithi ehofisini yethu kobulawayo. Abantu bebaningi kakhulu bebuyile ukuzokuza ukuthi bengaphikisa njani lokho sekwenze ngumama uMakhuphe ukuthi yena azifake ePhalamenti. Abantu labacela bona ukuthi bancediswe amagweda ukuthi batshele umthethandaba ukuthi lokho sekwenze ngumama uMakhuphe abakuthakazaleli. Bona abantu labathi no bona abazange bevotele umama uMakhuphe bavotela uChamisa labantu abasekele uChamisa. Kunjalo ke kutsho ukuthi abantu abaningi ababuye namhla vele bebe ngabantu abasekele uMnumzane uChamisa. Sisuke saba lo dubo lokuthi njengoba abantu bebaningi bese sesaba ukuthi kwesinye isikhathi singathi nasesibotshwa amapholisa njengoba kubuya abantu abaningi. So sibacebisile ukuthi hhayi sizahambisa umbiko kuma-districts wenzela ukuthi phela singephula umthetho. Phela kulezi nsuku ungabotshwa umuntu olilunga le-MDC ulakho ukuthi uhlale isikhathi eside entolongweni. IZimbabwe kulezi nsuku siyigena ngenxa yokuthi sibuswa abantu abalenhliziyo empi, abantu abangelazwelo, abantu abatshengisa ukuthi abalanembeza.
Nibona inganamalunga enu amanye azakhangeka ukuthi aye ku-MDCT achiye i-MDC Alliance ikakhulu khona ngapho idolobhenda kobulawayo la kwezinye izigaba zemathebeleleni?
Hayi, emathebeleni asikhangeleli ukuthi abantu bengachiya ibandla lethu besiya kubandla elilo budlelwana labantu bezanu, abantu bezana abayibo ababezwakala bethethisa abantu besindebeleni beyibaba bekhokhela amabutho ombhuqazwe. Sikhangeleli ukuthi abantu namhlanje bengalandela abantu abangazange bavotele ngo-2018 kukhetho olwadlulayo. Asikhangeleli ukuthi abantu okwanamhlanje abantu abasekela ubaba uMnumzane uChamisa ukuthi bengalandela umuntu onjengoMonsura othi yena umbhuqazi kwakukulwiwa uthi yena kwakuyisibi wonxa ekufaka ngesiNgisi. Usitsho ukuthi phela omama ababegwaza izisu kulenga okungaphakathi babesilwa. Angithi abantwana ababe etshaywa zingiga bebulawa zingiga, omama ababebanjwa iganyavu bonke labo babesilwa. Kambe shiwa bakhona bangalandela abantu abanjeyana? Nxa kuthiwa opposition kutsho ukuthi abantu abaphisani lohulumente. Angikholwa ukuthi ukhona umuntu ongalandela abantu abalandela ikhanda lezanu PF. Hayi, lokho asikukhangeleli. Kodwa phela kuyatholakala even endlini yomuntu ongumfundisi uyothola ukuthi umntakamfundisi uyakwanisa ukuthi abelisela. Lokhu kuyatholakala kodwa akuvamanga.
Lo ke ngumnumzana Sridhan Chirowoza isikhulumeli se-MDC Alliance kobulawayo ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje lesikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba athiyeneyo. Did you see me? Indaba le Herald lithi ugatsha lwezemfundo lulandule imbiko ethi izikolo zizavulwa ngeviki ezayo ngolwesibili. Iphephandaba le Herald lithi ugatsha lwezemfundo luzakwethula ilanga loqobo lokuvulwa kwezikolo. Lolu gatsha luthi izikolo ezizavulwa ngeviki ezayo ziyabe zephule umthetho ngalokhu bazabotshwa abazakwenza lokhu. Iphephandaba le Daily News lithi ababili abadingwa ngamapholisa phezu kokuqoqwa kombhikitsho wawumele wenziwe ekupheleni kwenyanga edluleyo. Umnumzana Godfrey Senengamu wayelilunga lebandla lezanu PF lomkhokheli wenhlanganiso yamatitshala emaphandleni eye-Atus umnumzana Obed Masaraure sebethule umlayezo wokuthi kumele kukhulunyisane uhulumende labamphikisayo ukuze kuxazululwe inkinga zelizwe. Ababili laba belokhu bengaziwa ukuthi bangaphi njengoba basuka emizini yabo bebaleka bedingwa ngamapholisa phezu kombhikitsho lo. Esizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo leyithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani bantu bakwa-Studio 7, siyakhala thina lathi siyazama ukuthi sibhale out ama-message ayavulwa thole amampendulo kumbe thina sikhuluma into ezingekho ezingazwani labantu asikwazi. Thina sikhala ngokuthi like laba abantu alokhu besupporta umnangakho i-problem yakhona yini ngoba thina asiwuboni umvuzo wakhona ngoba since iZANU PF ine-40 years asiboni sesize singathi singabadala sikhulile kodwa asiboni usizo lwakhona. Kahle kahle vele inkinga yini? Mina ngesifiso sami ngicela iZANU PF iphume yonke. Ngizophendula lalo ubaba okhulumayo othi thina lokhu esihlezi kobumakhelwane yena ufisa ukuthi alibabazi gata sihambe. Waye yena engahambi uma ekwazi ukuthi uza kulungisa lokhu ngoba kwayehlula okhokho bethu bafa, asilabo baba, asilabo mama bafa bezama labo ukuthi bebonakale elizweni. So yena uzayenzani? Kahambe neyilungisa. Thina sikwanisa.
Bonani bantu bakwa-Studio 7 linjani? Hayi mina ngiyaphila, ngu-Welcome Dube, ngikhuluma ngiseGoli kodwa ekhaya mphuma eCholocho komati. Mina ngikhuluma ngendaba kaMnangagwa. Mnangagwa into oyenzayo vele angiyiboni kuyinto e-right ngoba thina amaNdebele ungani asisela ndawo. Siyazwa lo mama lo uyakhuluma uthi amaNdebele vele asulutho ebantwini. So asisakwazi ukuthi thina siyini, siyehlala ngaphi. Asisakwazi ngoba lapha la kwesifalekela khona eGoli sizodinga umsebenzi wako futhi ma ungabe abanye bethu abalazincwadi kahle. So kuba nzima impilo. So gcina la ungasakwazi ukuthi kahle kahle wena vele udabuka kuphi, uzalwa kuphi, kumele uyenga. Badala siyacela lani bantu bakwa-Studio 7 lizame maybe kukhona okunye elingakuncedisa khona lapho ngoba kade sesibheke lo baba uRamaphosa sethume abantu khona ngale sithi maybe kuzabe lotshintsho kodwa hayi imbona into yakhona lokhu ifanana akula tshintsho. Hayi ngiyabonga yimuli khamduli.
Sanibonani ngapho ku-Studio 7 linjani bakithi? Hayi mina ngiyaphila, ngilapha esabelweni sasemvuza. Ngithanda ukuthi ngikhulume ngalokho okuthiwa uMakhube uyabuyela ePhalamende. Kambe shuwa uMakhube engahamba ePhalamende ewiniswe ngubani njengoba washiwa hands down ngo-2018? Lokho kunto lokhu kunzima kakhulu lanxa ngakuthiwa kuyenziwani ingabomo, but uMakhube yekangeni kodwa ahlabe kwazi ukuthi is going to kiss goodbye esihlalweni sakhe sona esiseparlamente ngoba vele kangeke phinde ewine. Uzangena khonapho okokuthi eqedisa i-term yona leyi engena nge-backdoor, but ukuthi engene nge-front door akasaphindi. Even bona uDouglas Munzola bonke bafanele bahle bebekwazi ukuthi sebekucinile vele i-politics yabo, i-career yabo ku-politics sihle yacina khona. Sokuyikho kokucina kabaphindi ukuthi bebuye bebuyele. I bet my last cent vela kula muntu oyabuye wine we-MDCT futhi.
Sarbonan, 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 basakwazi linjani thina? Siyaphila, siyaphila kahle kahle. Vele kuhle kahle uMnangagwa yena wenzani? uMnangagwa kahle kahle wenzani? Uzama ukwenzani esikulaleli lizwe? Ngabe uyasuka lapho esihlalweni yekele ukulokhu ebhize ebhodabhoda? Abantu nxa bangakuthandi vele bakuthandi ngeke kuze kutshintshe, ngeke kuze kutshintshe. Uyabulala abantu ngumbulali ngamasela, ngababulali ngamasela. ejeri ngathi yokhangela ugcile bona abantu bezanu bodwa abantu beMDC abezana kula ngithwana kanjani phesifulaleli lizwe siyahawula lapha phandle emazweni lapha sithwele nzima ngokusebenza sibaleka sithwele nzima ungajwayenza ipassport yakhona ithatha 2 years ukuze iphume nangakho ngabe yasuka izanu yona ngwayo ihambe isuke yona izanu ngwayo esihlalweni isuke yona kungokwayo igama lami ngimupromise moyo msakazani ngikhuluma le message ngilapha eBotswana kwele Botswana yabonga basakazi
njani basakazi beStudio 7 siyacela kubana lisifakele uhlelo olungabe lusifundisa ngomkhathi wezulu ngoba nxa kuthiwa izulu ingaba khona lo nyaka bekungasisiza lathi ukuthi sibe sisizwa ngomkhathi ukuthi kuhamba njani ngoba lapha eZimbabwe ayibambi kahle iredio Zimbabwe iyahlupha so besicela ukuthi khona lisincedise bantu lathi sibe sisizwa ngomkhathi kweza silungiselele ngesikhathi esiyiso jike ngemahlasela isimbingi lounamafika ka uDudu nemuli yakhe kanye nomntanakhe jike ngemahlasela south imbingelele uRosetta unasce khona phana ngijike ngikhangele eSt Joseph lapha ngibingelele uSiko uKhetan uprofesa ngithi philani lizigcine nge-COVID-19 izalithatha amalingalangqondo ukuwayawaya kusebenza sihlala ndawonye ube ngohlanzekileyo ngiyabonga igama ngupeter ngobhita endunene
salubonani olibingelelayo ngo-Delight Sibanda owematshetsheni ngiyabonga ukuthi lami ke mbingelele ku-Studio 7 kakhulu mbingelela izihlobo labangane abami labanye esebenza labo ngisithi siyabonga kakhulu ngohlelo luka-Studio 7 olungafihli lutho ngoba sesithola lokuhlakanipha kulokuqedisisa ngo-Studio 7 ngiyabonga
sanibonani bantu bakithi njani ngezindawo hayi siyabona lo mbuso kwamnankagwa lo oyangisayo lo yazi umnankagwa basiyangisisa emazweni hayi bayasiyangisisa labo abantu abangafundanga lapo kambe ilizwe angeke ulibuze ngokubupha abantu ilizwe ngeke ulibuze ngokubulala abantu ilizwe ngeke ulibuze ngokurepa abantu into enziwa umnankagwa lihlazo leli yazi umnankagwa basiyangisisa ngabantu and indawo yonke nje khulunywa ngathi bangaphandle kukhulunywa ngathi sekungathi sesihlupheke kakhulu kanti thina siyenziwa ngamasela lawo umnankagwa abaluthilizwe ayikho into futhi abantu abakhuluma ngakho nakuthiwa abantu bangaphandle kuthothi and into yobuhlungu amaphoyisa ahlukumeza abantu abaza ukubabonisa ukuthi into yenziwa yi-ZNP F kayikho right angeke uvumele umuntu ukuthi atshontshe ngeke uvumele ukuthi umuntu arepe umfazi ngeke umuntu uvumele umuntu ukuthi kona athumbe abantu and umnankagwa baza ngesitayela sakudala esempi sisala abainto abayenza ngesikhathi sempi bebulala abantu yinto abayenzayo phela manje kambe umuntu osathumba umfazi umuntu ngesikhathi lesi uthumba umfazi ayi mara umnankagwa bayangisa mani i-ZNP F ayikho izinuka amakwapa izibone ukuthi isikhathi sesihambile se-new generation cabanga sizalelwe edukeni sakhulela khona sesize saguga sigugile esihluphekeni sisizwa ngabantu abangafundanga abangazi lutho okumele ukuthi kube ngabanje basesikolo manje bebothi abantwana besikolo nxa bebhala bethatha umnankagwa labothi kwenza lalo mama lo bambiza basengikhosi igama lakhe umunika muthiwamba lo bethathe bayefake esiklasini kufunde konke lokhu akulanto abayaziyo laba bantu kathi awuboni behlukumeza abantu ngale ndlela le
lawke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 kesikhangele esivela ngapha kwele Melika. Umhlangano omkhulu webandla lemaRepublicans oweRepublican National Convention uyaqhubeka edolobheni leCharlotte, North Carolina. Izolo, izikhulumi zethu leamazwi azama ukubonisa abavoti ububi obungaba khona nxa kungakhethwa uMnumzana Joe Biden ukuba umkhokheli welizwe. UTrump ngokwakhe laye ubonakele ngemva kokukhethwa kusemthethweni. Kube lezikhulumeli ezimbili ezinsundu, uSenator Tim Scott lowake wadlala umdlalo webasketball uHerschel Walker. Ababili laba bathe uTrump akayisimuntu obandlulula ngesikhumba. Ibandla lamaDemocrats belilowalo umhlangano ofanayo ngeviki edluleyo. Unkosikazi kamongameli Trump uMelania Trump lobona ngezobudlelwano belemelika lamanye amazwe uMnumzana Mike Pompeo bakhangelelwe ukuthi yibo kade bekhuluma abamqoka izolo ebusuku kunye labantwana baka Trump uTiffany lo Eric lumbuthano uzagcitshwa kusasa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika.
Umhlangano wama Republicans engiwubonileyo izolo nxa ngikhangela njalo ngisizwa okukhulunyiweyo ngibulinganisa lalokhuyana okwakhulunywa ngama-Democrats ne-convention yabo. Umehluko omkhulu yikuthi asizwanga lutho omutsha okungaguqula inhliziyo zabantu kumbe ingqondo zabantu ukuthi uTrump bamvotele. Sizwe khonokhana ukuthethisa nokuchothoza abantu bangikhona bonke bebengani kuthiwa bazalwa mama munye ukuthi inkulumo zabo abazikhulumayo kumele zifanane njalo kumele bebengani kuthiwa bayalwa. Ngibona ngane enye into ebehlulileyo nxa bengayilungisanga beseya phambili ukuthi sebezibona belo mlando omkhulu kakhulu ukuthi ama-Democrats ku-convention yakho bakhulume lokhu lalokhu lalokhu lalokhu. Bona njengama Republicans sebekubona kufanele ukuthi baphendule inkulumo zama Democrats abazikhulumileyo kumbe ukuthi uBiden lo Harris nxa bethe siza kwenza lokhu lalokhu lalokhu lalokhu. Bona kunokuthi bakhulume okwabo abazakwenza bebe sebephikisa ukuthi uHarris uBiden lo Harris bengeke bekwenze lokhu bengeke bekwenze lokhu.
Nxa uqhathanisa umhlangano lo wama Republicans lo wama Democrats wenzakale ngeviki elidluleyo kuyini umehluko obonayo?
Umehluko womhlangano wama Democrats owedluleyo ndengikubone izolo kuma Republicans yindlela umhlangano obuhlelwe ngayo njalo lokuthi ngobani abe izikhulumi zangakhona emhlanganweni. Ngiza ukuthi mina umehluko ube yilo kokuqala ukuthi kuma Democrats besibona opresident be Democratic Party abaphilayo bonke bebekhona namakhosikazi abo baba lendlela yokuthi babe nesikhathi sokukhuluma. Labo senator labanye abantu abanjengalokhuyana bebekhona emhlanganweni kodwa singakhangela kuTrump bekunguye okhulumayo othuza bekhuluma yena nsuku zonke into engajayelanga ukwenziwa. Singathi hayi angisho bathi uTrump is different kodwa oGeorge Bush abantu bebevele bekhona kuyona le party oJeb abanye abantu abaningi ababumba iDemocratic iRepublican Party abalamabizo abaziwayo nje ukuthi nxa usithi Democratic Party yile babekhona kabakho emhlanganweni wakhona ukuthi bazekhuluma. Kukhanya kulabantu abatsha and njengoba ngengatsho kuqala ulethe abantu abamnyama abaningi labanye abantu abangayisibo abazalelwa kwezinye indawo for instance uHaley ukuthi bazekhuluma bekhuluma bengani kuthiwa bayazidefenda kumbe badefenda uPresident Trump izinto angazenzanga.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala eWashington State ngapha kwele Melika. Ngibe uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele ezinye izenhloko ebesilazo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalitshumi lanye ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 phose bonke bengabe Harare. Unobhala ubona ngenhlelo zebandla lezanu PF umnumzana Victor Matemadanda wenze ukhetho kobulawayo. Ugatsha lwezemfundo lulandule umbiko othi izikolo zizavulwa ngeviki ezayo ngolwesibili. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gandeke. Sithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Nxa lifuna ukuzwa iindaba zethu njalo lingaya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com.